imbiko ngobhelo ncube izimoto national student union president sesithole ama-students amaningi ekhalakhala especially abagraduate benyaka engu-2 edluleyo besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificates abo from i-university of Zimbabwe. Lokhu kuyaba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi seyabe-advertiser kumbele ukuthi baqhubeke nje phambili ngezifundo zabo ngokufuneka lawo ma-certificates. Lapho-ke sikhulume sibuza u-vice chancellor wathi lokhu kubangelwe yikuthi bazamele ukumtshintsha amaphepha adibe wasebenza umhlobo amasekishinti bawasebenza kuqala umhlobo omusha. Ngakho-ke lo mhlobo omusha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela nayakaphakade etholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ma-certificates, but wasesithina bazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ma-certificates emalangeni lawa azayo aseduze.
Kubikwa sekuleminyaka emibili i-backlog leyo ikhona, kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha, njalo bathi bona batshintshelani
isizathu ukuthi abasinikanga izizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yesithi ukuthi emalangeni azaza uzenelisa ukuthi ama-student sekuthole amaphepha abo asika qiniseko selokuzakwenziwa ngoba ukukhuluma kwethu lesikole lesilala i-vice chancellor entweni ezinikezile ezinjengabo-school fees akuzange kwaletha ama-results lade sewavumile ukuthi kuthiwe i-school fees asisakhweza sesiyahlala siphansi ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyi isekhothi and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student niyaqala bhadale leyo mali esavumelane ukuthi yiyo kumele yehlise. So ngaso sinendaba leyo amaphepha ama-certificates sikhuluma lesisazi ukuthi mesingaba le ndaba efanayo ukuthi nje kuthembisana kodwa siya-challenge umuntu ama-student enokuthi kuceletheka lawo amaphepha.
Undaba ye-school fees ekumthethwandaba leli ikhangelela ukuthi izagcina iphethe
khathesi into esishuba ngokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-students abhadala leyo mali ebikhona kungakakhwezwa, kodwa ngapha isikole sesivula izikole sezivuliwe but isikole sona sajekisa ma-result ama-students until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwaleyo eyakhuliwe yikho. So kulo kungazwanani khona abaphakathi kwento ezifuna isikole le nto ezibhaleke ngabantu abasemthethweni sesimelele ukuthi sibone ukuthi mhla zivulwa bazawavumela yena ama-students angaphethanga ukubhada abangabhadalanga leyo abafuna siyibhadale kwenzeka ezikole ngoba athink from khonapho siyakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sifunekise ukuthi ephambili ngalokho esifunda kuqala kumbe sibonisane nabo ngoba okukhona yikuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ekhothi kuvunyelwane ukuthi libhadala malini. Isikole sona kumele sime ukuqhubekela ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga.